Siyathokoza ukutshela abantu beZimbabwe ukubana iCongress yeMDC Renewal Team izabe ikhona kusasa, and si-expecta abantu abaningi abanye sebefikile, abanye siseHarare, so abanye bazafika maybe ekuseni kumbe ebusuku. Sithemba ukubana izahamba kahle. We are very excited, silamadlabuzane kakhulu ngoba mpela siyabona ukubana kuphumelele kakhulu lokhu esifuna ukukulungisa.
Likhululekile ukusipha amabizo abazancintisa kusikhundla sikamongameli?
Hathi kangikhululekanga ngoba siyavota nge-block vote. Each province ivota, so yebo kambe ngiyamazi lowo muntu, kodwa-ke ngeke ngakhuluma ngoba kufanele abe unveiled tomorrow le team yonke eye-management.
Abalandeli bebandla babunkomo lingabatshiyela wapha amasi?
Nga emzalwane ungaphumelelanga ukuthi ufike eHarare ngoba usikhulekela lapho khona, ngoba le iparty esikhuluma ngayo iparty ekhokhelwa nguNkulunkulu, ngoba sifaka uNkulunkulu phambili. Nga ungasoze uphumelele, please sikhulekele, sizathi sesiphenduka sisiza sizaripota ama-resolutions wonke, lama-documents, lama-policy, wonke lokhu sizabe sesilakho, ngoba hhayi ama-policy documents wethu esesizawafaka ku-Congress kusasa, ama-documents azatshintsha impilo yaleli lizwe.